Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Robert Mugabe useqalisile ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abantu bakobulawayo labavele endaweni ezijiyeneyo bavalelisa umuyi uNelson Khuchwekhaya Ndlovu owayekudala leSenate, umntaka Joshua Mambi owayekubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube usetholakela eJohannesburg. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni, lamhla sixoxa lo Moses Ngwenya weqembu leSoul Brothers. Sicela inombolo zalabo abafuna ukuxoxa laye. Kuwoza Friday silo DJ Radix. Ungakhuthwa yilokhu lezemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngokwenziwa nguMongameli Robert Mugabe lenkokheli yamabandla aphikisa ibandla leZANU-PF. Sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.